Kungabe kukhona okuphumayo singakhohlwa phela ukuthi what drives amazwe lawa agijimisa ngokuthi bona bangatholani. So nxa eMnangagwa esenza khonokho akwenzayo angenzi njengomgabe oyehla abasukeli abathethisi abatshele oko ezadliwa ngendlala, mhlawumbe kungenzakala ukuthi kukhulunyiswane kukhulumiswane umlotha njengoba sibonile lesithunywa akade sithunywe United Nations sipalile ukuthi into ezangenza ukuthi kube lengqobekela phambili kulungisiswe kucwazulule izinto lezi yikuthi kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane. Sesake sabona yamazwe silwa kwalwiwa izimpi World War 1 yacina ngokuhlalisana phansi kulungisiswana eVersailles, kwalwa kwaba lempi emhlaba wonke World War 2 kodwa kwacina kuhlelwe phansi etafuleni kwalungisiswa. So nxa kube khulumisana sibone lamampikitsha bebingelelana labo Joe Biden umongameli weMelika, bebingelelana labo Boris Johnson asikwazi abakukhulumileyo, kodwa khonoko ukuthi sebeqiba abake babingelelana ngemva kweminyaka eminingi kangaka iZimbabwe lamazwe lawa vele kungakhulunyiswana kungabonwa ngesondawo linye kungahlalwa etafuleni. Kutsho ukuthi kungaba khona nxa kungahlala phansi kukhulunyiswana.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe kwenzakale?
Into eqakathekileyo ukuthi thina izizalwane zeZimbabwe ikakhulu thina abe-civil society labe-opposition sibe kwazi ukuthi kumele singahlalisi sikupolitiki mchokotsho ekufuna ukuthi ilizwe lidilike ilizwe uMnangagwa akhawule, sibe lokho sichotozana sithethisana sibhalela khona ngale sikhuluma izinto ezinye zakhona zingamanga. Yikho kusuka kusihlupha ukuthi silamanye bethu abakholisa ukuthi izinto ziqhubeke zizimbi, thina sisekhaya ngapha siyahlupheka kodwa kulabanye abaye bekholisa khonokho and abanye bangani badla ngakho khona lokho ukuthi babe lokho bebhala besithi ye kunje. So ngicabanga ukuthi lo mhlangano okhona yebo kambe ngumhlangano wokukhuluma ngezezomvelo ezeclimate, kodwa ke mhlawumbe kungaba khona okungakhulunyiswana okungaphuma mhlawumbe kuthi hayi akasivumelani kulokhu kodwa ke kasisebenzeni ndawonye kulokhu. Nxa singavumelani kulokhu kodwa ke singanelisa ukuthi okunye lalokhu njengalokhu lalokhu kuqhutshekelwe phambili ukuze impilo zezizalwane zeZimbabwe ezabantu makhaza zibe ngcono, ama-business asebenze ukuthi abantu bathole imisebenzi. Yikho mina ngicabangela ukuthi engufiselayo ukuthi kuphumelele kwenzakale ukuze lathi njengeZimbabwe siqale ukuthuthuka lathi sibe ngelizwe elingcono lempilo zabantu makhaza zibe ngcono.